Siyalambulela kwezithathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noNkosazana Sonene Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC uMnumzana Sengezo Tshabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngisenene moyo ngumuntu zolo othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nothi ngesizinto enzinhle. Kanti sifuna iqiniso ekwenzela ukuthi lathi sikhokhele abantu ngeqiniso. Enginanzelelayo ukuthi mina vele ingani ngiyanindezelwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya-abhuza. Nxa ungasavumanga ukwenza lo chance, yikho lapho abakutshaya khona. Behle bekukhangelele le eceleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abhuza.
Wehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lephala.
Hayi, lakho ngingezele kula muntu ongakwaziyo, bangingezele abayibo akade besithi yiwo ama-leaders. Bangivalela phandle kuma-by-election. Ngangitheya ngila mali, ukuthola kwami imali kwaba yi-problem. Ngasebedinga i-candidate okuthiwa ngu-Moblessing. Wangena lapho laye u-Moblessing, sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela. Noma-ke benganiki isenti ebezenzela u-Moblessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho ukusithafula kwabo la esonke lo Moblessing.
Ubone ngani siwe wedwa wesifazane oncindezelwayo la?
Hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi ikakhulu. Sithole sokuthiwa hayi laphana sekungena isivalo singazange sitshele. Thina sisithi silibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eliyi-one.
Sabona laphana uncintisana lo Mnumzana Siziba kuma-primary elections. Babekusola besithi na utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala, abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma-audios lawa asanda ukuphuma?
Eqinisweni esindebeleni akula nhlamba, esindebeleni akula nhlamba. Uyabukhuluma into enjengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuthini uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathephisa ngizithubele. So nxa mina sengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu. Abantu bayangithephisa ngendlela abafuna ngazo, lami ke sengithina sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana isteji babaqalisa ukusebe ku-attach besebencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda kube sekumnandi, efana nale malangeni nje. Kulomunye nje kade ngithuthisa ngendlela afuna ngayo. Ngithe sengithendulile sengisiza ama-lesizeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngichekisile, kodwa yena onguye layo oyenza ukuthi ngichekise ngasakhiphe owakhe akukhulumileyo ezama ukungijona ukuthi abantu bethi kambe ngizafaka njani umuntu ethethisa kangaka. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakalayo. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, yena nxa ukuphendula sekuthiwa uron.
Kodwa awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngesazi. I'm not someone ephawa hange ukuthi sekufuze ngiyeguta laphana ngicela imali. Hhayi, ayisikho lokho. Yikho engenye abanye abantu abakutholayo khona bethu ukuthi ushone nasizabe simunje ofisi. Ngoba kulabanye omama yesi abahamba betshela izimali ngendlela ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela mindi ngizenzele impilo yami-ke mnandi.
Swake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthu esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu. Selandaba Tshabalala constituency ezikolo lapho okule omunye iminyaka esasincedisa isikole ngokugayisa sihlangene lobaba uDimoyo. UDimoyo umakhelwane wami. Sasincedisa isikole ngesiduze kwethu, abantwana besidla ngaleso sikhathi. Lathi mina ngiwumama okukhomithi esikolo, labo bayangazi ukukhomithi esikolo ukuthi ngiyumuntu vele engifuna iqiniso, ngiyumuntu engikwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi lezi azikho right.
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Sonene Moyo, ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa nayo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.